In the 13 years ngafika eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona ichange kakhulu. Obviously ulimi lamasiko abantu achange to some extent, afana to some extent, but utshintsha from ma ubuya lapho umuntu emdala usutshintsha uqalisa ukuzejayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngathi nje khona kwakungalula kathe sakundela kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukela nje nesisa ngoba kukhona engathi mina ngesitsho ngama-preconceptions about ukuthi abantu bezimbabwe kanjani. Yinto engani yenza impilo yakho ibe nzima for the past 13 years.
Siyasizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo, nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu bona bayakuphendula ngesakibo. Wena ukuthola njani khona?
I think lami ngathi ngithathela ngazibana ngani kunjalo, but ngafundi khona ayifithi ukuzigqajesa ukuthi ngifuna ukuzigqajazi okhona ukuthi abantu balapha baziqhenya kakhulu ne-culture yabo and they are very proud of their own culture. Not that bafuna ukuthi use it against you, but baqhenya kakhulu ne-culture yabo ngoba ngakhumbula ungasiyesatholkoda iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadaluka bevele e-South Africa, abanye bakhona bayasithekela ngabo. So there are only 25% domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they're trying to be part of that ukulwa kabo khona kufana kukhona be or ukuzama ukuzinceda kabo khona kufana ukuthi be-make sure amasiko abo labo amasiko abo the culture abo i-survive even nxakunomuntu emzini ungena baza zizama ukuthi by all means bengagcine sebekhumthidebele bethile esabo labo lisase okungalinto engathi i-defence mechanism.
Siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labobaba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliciniso into?
No, I don't think so. I think I'm a perception of abandoned. One thing actually, which is in terms of the similarities between Amandevele and Botswana, which is our misconceptions are actually in Botswana. You don't allow us to talk about Amandevele. All the Amandevele are lazy, but some mama or mama vanyenga could have a faithful. Abafundanga, bathanda ukuwula izidakwa. Those same preconceptions that people have in the state of Amandevele akhona lapha futhi amagidala. It's something that just not called up yet. We'll be so curious how those stereotypes can cross borders.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani elabalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent they do, especially ungasindiseleni labo ubekwazi ukuhlala ngabantu.
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangako ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha ngithethe khona ngapha, ngathathwa lapha ngo-2012 nabantwana ababili nankosikazi wami.
Uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Yebo, phezu kwabo ulimi lwakithi. Everything.
Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khonapho?
Ayi, that's a decision esihlala sicabanga everyday nankosikazi wami. Sihlala sicabanga nankosikazi wami ngoba what would rather say ukuthi khona singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe kodwa langapha singakhosi abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale mahlobo ngibe senelisi kuyakhona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lo munye umuzi lapha eBotswana that's so fine, but both sides of the family will be equally represented. Sasi ukuthi ngathi sengikhosa asaphumungele ekhaya or ngiyikhizele lami sengikhangele khonapha eBotswana or sengikhangele ekhaya ukuthi malungabele sengishiya ngapha. Yeah, now people who are crossing borders, yeah, we're now a purely Southern African family.